i-African Union kayilabuthola ukuthwalele ngele African Union lokuthi lilungise izindaba ezingabe zihlupha ezombusazwe kuzwekazi le-Africa. Okwesibili ukuthi impi ye-DRC nxa sinanzelela kuhle ilembaxa ezithile. Okwakuqala singayibeka njengokuthi yimpi ngesilungu esingathi ethnic war. Kungani sisitsho njalo ukuthi ungananzela abantu abahlamukileyo lama M23 ngamathutsi kakhulu alobudlelwano lamathutsi eRwanda. Kube sokusiba lobudlelwano labantu beUganda kuDRC langapha kuRwanda. Kodwa kade seRwanda yibo ababusayo ngemva kokuba uPaul Kagame sebethe bathatha umbuso ngemva kokuka-1994 laphana. UPaul Kagame eke waba kubutho likaMseveni ngali belilwisa la uMseveni laye seseyilwa licatsha besalwisana khona ngaye labeUganda. So singakunanzela kakhulu bale support. So yikubona ukuthi amandla abo kasoza bohle ngenxa yokuthi bale support. I-support evele emazweni ngala amabili engwaqambileyo i-Uganda le-Rwanda.
Ye, khonapho-ke Baba Dube nxa sikhangela sijula sibili. Kutho ukuthi vele bazaqhubeka kuze kuthini ngempilo leyo. Bayafika yini eKinshasa kumbe lapha siyazikhulumela nje.
Nxa sinanzelela kuhle le nkulumo kaPaul Kagame ake ayibisa uthi yena abantu laba bayazikhulula ngenxa yokuthi bayahlukuluza elizweni lakibo. So ngakho ngokunjalo inhloso yabo ukuthi bacine bethele umbuso eDRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo. Njalo kumele kunye sikunanzele ukuthi xa sekukhuluma ngokuthi iDRC imi njani, ogoma labana labo Kigali babo Rwanda baseduze duze, kodwa ngakhayela iKinshasa is about 2000 kilometers away from igoma lesithethe lamayela amadolobha asethethe. So kungafica ukuthi ekugcineni kwakho konke ilizwe ihafu yalo kusiya phambili bazalithatha ngenxa yokuthi icapital eyiprotektwa kakhulu i-2000 kilometers away from lapha bona bakhona. So bazaloku besondela bethathe ilizwe kuze kufike sebeseduzane mhlawumbe lapha uChitekedi la enganjani angethuka khona, ngoba siyakunanze ukuthi nxa kusiba le mihlangano East African Community kumbe yeSADC, uChitekedi esikhathini esiningi uyabe engekho umongameli weDRC. So khonokhana kubunjwa khonaphana esikhathini esiningi kungabe kumeqa kumbe kungabe kuthengisela ukuthi ngala interest labo, kodwa kukhona ukuthi ama-rebels kathesi they are moving forward, bayahamba bazabe lokumele ithathe ilizwe lela kancane kancane bazibagcina sibi sebengasasuseki ezihlalweni abaye sebezithethe, ngoba kathesi njengoba sibabona ukuthi they are marching forward bayangena sibili elizweni.